Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Barbara Thanyaniwa. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-NDC Alliance. Kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla labanye abalwela ilungelo loluntu, abanye babo ababikwa lokhu becatshile ngemva kokutshengisela okwakuqoqelwe mhlaka 31 kunyanga edlulele.
Ngiyabonga sithandekile omama abaningi abanye bakhona balokhu becatshile. Umama uMtendayo Masotsha, ngiyathemba sonke siyakwazi ukuthi wabotshwa wasukuluzwa, wachaywa okuzwayo, sizwa uphathele sabalala ngomunye wabo omama laba akalambhobho. Labanye abacatshileyo abesilisa abalambhobho. U-Othilia Sibanda laye ngomunye wabo ocatshileyo, naye ubusuzibuza ukuthi kambe shiwa sizafika ngaphi ngohulumende onje ongafuni ukutshelwa, ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Wumbiwo elawethulayo njengogatsha lwabesifazana lithi lina abesifazana yibo abathinteka kakhulu kwinkohlakalo eqhubeka elizweni. Kukhathaza njani abesifazana kakhulu okwenkohlakalo?
Singakhangela nxa ezibhedlela kungasebenzi, abantu abagulayo banakekelwa ngabomama, odokotela labomongikazi kathesi bakustrike. So omama automatically sebethethe irole yona leyo yabodokotela labomongikazi okonga abantu abagulayo ngasezindlini. Singakhangela imali lezi ezatshontshwayo eze-COVID-19, kwakumele zincedise zithenge izinto ezibhedlela, zithengele labodokotela izinto zokusebenzisa. Ngakho sithola ukuthi omama yiba sebethwele ubunzima belizwe lonke ekhanda. Ngikhiphe umbiko wona lowo ngikhangele ukuthi omama ababetshengisela bagcina bebotshwa. Ungakhangela izinetshiredzi umama uMgido, ngumuntu oimeleyo uhamba ngodondolo esithi yikrashi, kodwa sabona ebotshwa eqeda amalanga amabili esesitokisini. Ebotshelwa kuphela ukuthi utshela uhulumende ukuthi bona njengabomama sesijuvekile, sicela ukuthi uhulumende ayenze kuhle, sicela ukuthi uhulumende aphathe kuhle abantu, sicela ukuthi uhulumende arane kuhle ilizwe leli. Nxa uhulumende lo esehlulekile kaphume anike abanye. Angiboni ukuthi kulicala khona lokhu, ngoba iZimbabwe leyi phela ngeyethu sonke. Wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena ufuna ukubuswa njani la kusisekelo sombuso wethu oweZimbabwe.
Nxa kulokuhlukuluzwa lokho ngabesilisa kumbe ngabesifazane abahlukuluzwa kakhulu, kumbe kuyalingana?
Mina ngibona ngazani ukuhlukuluza lokho sithandekile kuyafanana. Akula ukuthi abesilisa kumbe abesifazane. Khangela ekuqaleni indaba zaboJohana uSisiliya loNetsayi, siyekhangela indaba kaNamathayi Gwegweza, siyekhangela indaba kaWongayi, sikhangele indaba kaBlessing oweAthuzi, abosithabile Dewa, othithi Dangarembwa, ofadzai Mahere, omtsharayirwa Mugido, asebehlukuluzile baningi labanye embatshileyo kathesi. Sinabanye batshaywa, abanye badlwangulwa esikuthi sexually abused. Kunjalo nje abesilisa nabo bathwele nzima, abanye lokho becatshile. Ama-journalist kumbe sithi intatheli zezindaba bayabadinga, omduduzi Mathuthu bacatshile. Singakhangela even lama-politicians, ama-youth akobulawayo acatshile, amanye abulawelwe amawindi, uPhasho Sibanda wabula ngomunye wabo wabulayelwa amawindi, abazali bakhe bahlukuluzwa. Freedom Shroda laye futhi wathola khonokho okufananayo ngathesi bacatshile. Singathi siyakhangela kulo mntwana lo onzisa ubuhlungu sithandekile okuthiwa nguTawanda. Angikwazi nokuthi umntwana lowana ukuthi wonani, tshaywe okuzwisa ubuhlungu, kagwanisi ubuhlala, unendindinya emhlane, indindinya ezihlalweni zakhe, uyehluleka lokuhamba. Umntwana lowana ende uyazi ubuhlungu.
Ikusasa liyibona injani njengogatsha lwabesifazane?
Ikusasa lethu-ke thina sibona ngazani kuzakuba yikusasa elihle, uhulumende lo esephumile. Ngoba phela uhulumende ngabantu, nxa abantu sebengasafuni awungeza ke ubafosi umntwana ongakhaliyo ufela imbelekweni ngakho abantu badeja ukuthi akangeke bafele imbelekweni ngenxa yokuthi khona uhulumende lo uyabachaya uTwitter siyibona sokune hashtag esiqalisile ukuthiwa khona hashtag Zimbabwean Lives Matter. Umhlaba wonke usukwazi ukuthi kunelizwe lithiwa iZimbabwe lapho kunabantu abahlukuluzwa khona betshengisela kade ngikhuluma lo Mayimgido ngimbuza nje ngokuthi uhambe njani ube njani esitokisini bekunjani wathi hhayi lanxa evalelwe istruggle kumbe umzabalazo kuyaphambili nxa ilizwe leli lingakakhululeki okwakulwela abantu before 1980 behlukuluzwa ngamakhiwa lokho sikuthola lakathesi kodwa sihlukuluzwa ngabantu abangabethu abantu abamnyama. Ngiyabonga Thandekile.
Leyo bekuyingxoxo noNkosikazi Barbara Thanyaniwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.